Udubo lokusweleka kwamafutha ezimota luveza ukuthi umkhonomi kawumanga kahle, luveza ukuthi imali yangaphandle ukuthiwa yi-foreign currency kayikabi khona phakathi kwelizwe, kuveza futhi ukuthi lalaphi sikhona iyatshontshwa, iyebiwa, iya kubangani. Kanti-ke njalo ungakhohlwa ukuthi yona li-fuel engena phakathi elizweni, amafutha ezimota lawa abuya ngawo ama-politician wona lawa futhi akuhulumende. Ngakho-ke imali iphume reserve bank buyiphiwe wona ama-politician wona lawa buyayitshontsha buyayidle, kungabuyi mafutha ezimota angabuya ancedise. Njalo-ke nxa kungasela mafutha ezimota kusho ukuthi i-economy iyaphela, ngokuba phela amafutha ezimota lawa besetholakala emkambo omnyama sewedula, okuyakhweza-ke indlela esigada ngayo izimota, kubuye kukhweze izinto ezitholakala esitolo, kukhweze yonke into umkhonomi uwe ngendlela eyisimangaliso.
Uhulumende ungathi uyazihlupha yini ngodaba lolu? Akhona amanyathelo asobala akhanya ewathatha?
Ukukhwela kwezinto ezitolo abantu kuyabakhathaza kakhulu, kanti uhulumende la ukhuluma ngakho njalo nje. Kodwa-ke sizakhumbula ukuthi uhulumende nguye okubangayo khona lokho, ngendlela yokuthi uyekele ubugebengu obenziwa ngosomabhizinisi okokuqala nje okuthiwa yi-profiteering, kubuye kuthiwe phecelezi i-speculation, indlela yokuthi umuntu akhangelele ukwenza imali enkulu kakhulu entweni eyodwa. Nxa kuyisinku ufuna ase anothe, nxa kuyethengisa indlu ufuna sanothe, nxa ethwala abantu ngebhasi ufuna sanothe. Kakho osefuna ukusebenza kancane kancane kwenziwe imali ngendlela ehloniphayo elandela umthetho, ehlonipha abantu, eyayivele isenzeka kusiya phambili. Okwesibili, kubangwa yi-corruption, ubusela obenzakalayo phakathi kwesizwe, bukhona kuhulumende, bukhona kubosomabhizinisi. Kuthi okwesithathu, yikuswelakala kokuthembakala kukahulumende, esingathi thina yi-confidence kulaba ababusayo ukuthi izinto zizabe sezilungile. Ngakho ke wonke umuntu ugijimisa ukuthi ngabe ngiyathola izinto namhlanje ngenza imali enkulu kakhulu, ngoba kusasa kungenzeka konakale. Kubese kusithi okwesine, kubangwa yikuthi izinto ziyasilela, ama-factory ayehluleka ukuthi akhicize, a-produce, akhe izinto ezeneleyo. Nxa kuyisepa yokugeza kumbe yokwasha, bayehluleka ukuthi bayenze yenele, ngokunjalo iyadula. Nxa kuyisinkwa, kuyabe sehluleka ukusenza senele abantu, ngokunjalo sidule sona leso, ngoba phela nxa sekube baningi abantu abafuna into esilelayo, iyakhwela intengo yakhona, yikho esikubonayo njalo. Ngakho ungazikhangela zona lezi zinto ezine, ziyaveza kahle ukuthi kusele umsebenzi omkhulu ukuthi ilizwe lethu lime kahle. Nxa singakavusi ezomkhonomi, sikwazi ukukhiqiza, sikwazi ukulungisa izinto esizidingayo zenele, zizahlala zikhwela zisiya phezulu. Kanti okwesibili, nxa abantu bengamthembi uhulumende, bazahlala bekhweza izinto bezama ukuthi ngabe bayenza namhlanje, ngoba kusasa bakwazi ukuthi kuye kwenzakalayo. Ukubale kanjalo lobusela, lobusela kokubhizinesi kunye laye uhulumende.